Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende gala enye choice. Kumele akhulumisane lezakhamizi ngoba angayelo kwenza njalo kungaba lomvukela kulelizwe. Ukuze kungabi lomvukela uqhakathekele ukuthi uhulumende avume ukuthi ulodubo olukhulu, udubo lweconomy, ahlalisane lenhlanganiso ezinjenge crisis coalition, akhulumisane lazo ukuthi ilizwe lingalungisisa kanjani.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi inhlupho ezikhona kwezenotho eZimbabwe zibangelwa inkokheli ethikaza ukuthatha amanyathelo aqinileyo awukulungisisa izikhubeko ezivimba ukuthuthuka kwawo.
Wasikhangela ukuthi i-organization enjenge-PayPal nxa kuyukuthi isile confidence, isile themba kulapha eZimbabwe, ngenza ukuthi amanye amankampani abuye lapha ukuthi azokwanisa ukuthi asebenzele eZimbabwe.
Inkampani enza kube lula ukuthi abantu bathenge izinto ebulenjini be-internet ePayPal iqala ukusebenza eZimbabwe.
Izizalwane zeZimbabwe zamukela ngembono etshiyeneyo umkhuba wokudinga uthando lomendo enkundleni zokuzilibazisa zebulenjini eze-internet ezigoqela oFacebook, Twitter laku-WhatsApp.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ingcwethi kwezombusazwe ezomnotho kanye lenkokheli enhlanganisweni ezilwela ilungelo loluntu ezingene emhlanganweni wezenotho eHarare zivumelene ukuthi inhlupho ezibhekane leZimbabwe kwezenotho zibangelwa inkokheli ethikaza lokwesaba ukuthatha amanyathelo aqinileyo awukulungisisa izikhubeko ezivimba ukuthuthuka kwawo. Mavis Kamasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabomanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu e-Crisis Coalition in Zimbabwe owenzelwe ehoteleni yeBronte eHarare lamhla wokubonisana phezu kokungenziwa ukuvuselela umnotho welizwe osuguqe ngamadolo nxa uqathaniswa lowamanye amazwe aweSADC. Kuvunyelenwe kulomhlangano ukuba izijezo zomnotho ayisizo ezibangela ukuwa komnotho welizwe ngoba bewuvele usuwonakele ngesikhathi zibekelwa inkokheli yeZANU-PF. Umqondisi wenhlanganiso ye-Combined Harare Residents Association, CRA, enguye njalo isikhulumeli se-Crisis Coalition in Zimbabwe, uMnumzana Mfundo Mlilo, ethi bakubone kufanele njengomanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ukuba bagxile labo kunkulumo yokulungisisa umnotho welizwe lanxa eminyakeni edlule bebegxile kundaba zelungelo loluntu. Ubeka inkokheli umlandu wokukhuluma emphakathini ngokuzinikela kwazo ukuvuselela umnotho zihlabela ingoma yokuqeda ungathembeki kodwa kube yinkulumo nje.
Lukhulumende usetshengisa ukuthi kaso uhulumende olalela into eziphuma ebantwini. Kodwa isimo sesizwe yiso esizamfoqa ukuthi alale. Kusitshengisa ukuthi uhulumende gala enye choice. Kumele akhulumisane lezakhamizi ngoba angayelo kwenza njalo kungaba lomvukela kulelizwe. Ukuze kungabi lomvukela uqhakathekele ukuthi uhulumende avume ukuthi ulodubo olukhulu, udubo lweconomy, ahlalisane lenhlanganiso ezinjenge crisis coalition, akhulumisane lazo ukuthi ilizwe lingalungisisa kanjani.
Umqondisi weBulawayo Agenda uMnumzana Thabani Nyoni yena uthi injongo yenhlanganiso ezilela ilungelo loluntu yikwenza ukuba uhulumende ame ngamazwane sikhathi sonke ngoba esazi ukuba bakhona abambheke ngelihlo elibomvu. Lo hlelo lwezimasethi olutshona lubabazwa nguhulumende unyena uthi alucacanga ukuba lusukela ngaphi lusiya ngaphi njengoba uzulu lalezinhlanganiso bengazange batholiswe ithuba lokupha imicabango yabo phezu kwalo.
Kuqakatheke kakhulu njalo ukuthi kucace ukuthi nxa kuthiwa izimasethi izenza lokhu izakwenza imali yangkhona ingamasalamusi na. Njengoba nanku i-corruption iyaqhubeka isenzakala akucaci ukuthi iqedwa njani. Umkhonomi weZimbabwe ukuthi ube muhle kuyamele kulungisiswe indaba yobukhokheli lobuqotho bobukhokheli beZimbabwe buvume amaphutha abo.
Abakade besemhlanganeni lo bathi uhulumende akala ngenye indlela ngaphandle kokukhulumisana labantu phezu kokungenziwa ukuthuthukisa umnotho welizwe osuwonakele. Bethi njalo kumele zikhangelwe indlela ezingasetshenziswa ukuvuselela ezibalisa ukulwisana lokungathembeki. Ukuvuselelwa kwamankampani kulandelwe indlela zokusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukudinga indlela zokubuthanisa imali, hatshi ukuthembela kwinhlanganiso zomhlaba ezitholisa izikwelede kanye lokuletha inguquko kwezokuthengiselana. Isimo ilizwe elikiso sibikwa singalunganga ngoba liphila ngokuthenga yonke impahla edingakalayo kwamanye amazwe, lona lithengisa impahla elutshwana kuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.